Ebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzivandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo, i-transport system and konke aphila ngakho, sikhangelela kuma-rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela ama-university lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Ngizibuya ngi-amu kahulumende because usebenziswa ukhansila. Nxa usebenzisa ukhansila sizoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanje ngafika lapho okuholwa khona, nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngasisa. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika, i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola, i-$5,000 Zimbabwean dollars. Intotheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni bethule imbiko ngenyanga esanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo lokunye. Abenhlanganiso yezifundi ezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje, uhulumende bekungamelanga akhweze limbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ashley Funye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama-university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo, i-transport system and konke aphila ngakho, sikhangelela kuma-rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo ku-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kuthekelwe ngumnumzana uSalo Siziba, yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungelo lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate. Number 2 esikubonayo ukuthi ikhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labayithi ngesilungu i-commodification of education, lapha ke asebe-privatizer education ukuze ithole ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali uNkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi njengabazali kabasoze beyenelise limbadalo.
ukukhwela kwamafisa weuniversity thina njengabazali kusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000 kuthi ukuthi ukuze siyibhadala imali naleyo endlini akusadliwa akusagqukwa akusayenziwa lutho imali yonke siphelela kufees andinxa kuyifees ye 5000 uza umntwana uzafuna imali zokugada siye esikolweni uzafuna ukudla uzafuna amabhuku uzafuna ini thina asingeke siyikwanise imali yonaleyo angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima ngiyayina le siyibhadala khathesi kutho ukuthi le izasehlula
uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9000 zimdollars kuthi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilishumi lane lengxenye yamadola 14,500 Zimbabwean dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilithumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million dollars eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasebenzayo bethola iholo eliphansi. Inhlanganiso ye-World Food Program igcizelele namuhla ukuthi ngempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elithumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola na? Ustandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eGwanda North, ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu usipho ukuthi-ke kuba ngamabele zonyawuthi umumbu uba mlucwane kakhulu kahle. But bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Sesingakaboni ukugcinelela lokhu mvele kuganga lokwadike kuwenza kunika ngamaphathi ngamaphathi. Sesekulandela le idenge lenye incinyane le yabantu abanye abancinyane. Hhayi bayaphiwa nje ngendlela asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende bekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Program.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngakho but-ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila siloqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanze ngafika lapho kuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-CCTV okusiwa i-CCTV njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola iyodwa ngomuzi kababali bantu ukuthi bangani babala umuzi ukuthi umuzi bawunike lomuzi bawunike abaniki benika ngenamba yabantu abaniki konke ngasikhathi sini. Kwenzakala ukuthi kule inyanga lingathiwa uNyawuthi, inyanga ezayo liphiwe umumbu, inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yakweni iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bayazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kamina qiniso anti banika bona amabharane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke babhaleke kuhambe ngaleyo ndlela. Angize ngananzelela kangako ngenxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi ukudla sekubuyile. Into engani iyadula ke khona okuya kuthatha ngoba kathe sekuku-30 pounds singasithi kuyadula ngoba vele kathi kulasilayo thina leyo 30 pounds.
lokugayisa lapho sokudula ngoba ngithi ibhizi liyadula siyakhwela lakho kuyi-20 bond ukugayisa sokuthi ukuthi kumele le-60 bond ukuthi zikwanise ukudla.
I-30 bond leyo liyitshoyo ngeyani?
Ngathi ngakudla kubuya kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumende kalazo ezasezimoto kuyaqaqa kwabantu bahambe bayethwala yekubosebesekuthi siya lapho kuflakwa khona amaholu
Umnumzana Ernest Malando yisakhamuzi semzimunye eGwanda North ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho kwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amaningi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka 2020 odume kwabanengi ukuthi ngumnyaka wenala usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amaningi athwele amagaba avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani ezoxhumana yeTelkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amathumi amathathu 34. Lokhu kuzajiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengela msebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawaphakathi kokuxoxisana indaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyachaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi South Africa ivele ikhangele ukuthi mangaka amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye ama-South Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intathele eZimbabwe unkosazana Princess Ziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole, kunamaphepha afunakalayo esingeke esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So mama company evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo luzoxhumana kwi-inthanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezizalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni wokwele South Africa zingena kungekho emthethweni. Lokhu kutsho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi iluginciphe ngenxa yokuma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana. Abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khona le. Yena le into esihlala siyibone xenophobia, sekungathi ibona baba ukuthathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi, kodwa incitshiko zombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokho okwenzekayo. Incitshiko zomnotho uMnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulweni, less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzithole sungene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Mozambique uMnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye, kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki, kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilinganele $475. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i-$7,000 kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele lolu daba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impadalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisayele ZANU-PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezanga amafizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke, nxa uhulumende layo futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhitshwa kathesi $10 le kayithengi lasini. Yeyo kumele ithenge ke amagetsi, yeyo kumele ithenge amanzi amunicipality, yeyo kumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke, kodwa kathesi sesizavala besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Kodwa sithi amagetsi akhwelile, nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze kuthi siya besidlala practically ku ground akusoze kusebenzeke. Ikanti ke abazali imali kayikho, uhulumende ngiyomela abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke njalo nabazali benelise ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto ezisindawonye.
Babankomo uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubabumbeki?
Ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntana wakhe ahambe esikolo ngoba kuyilo ilifa ecathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa uqalisa sizakwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kuyenziwa khona kuthiwa yi-approval. Ngibe sengibuya lapho ababa Ndlovu othi ibandla le-ZANU-PF alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-ED afuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona ukuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla le-ZANU-PF. Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo ubani kangeni kulezi zinkulumo. Lapha umongameli phela munye owelizwe. Uma sesifanele sihlaleni phansi sikhulume sifanele namacebo, angithi sipha amacebo kulo onguye okhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhangelele ukuthi lina babandlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-election, i-election sidlulile. Uvumani-ke phela la ukuthi libuye lihlale laphana litho ukuthi lowo ngupresident welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhothi lafika ngalela tshela ukuthi abantu bawinile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele bandalezanu-PF lizweni eliklini ngipheke babandlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla leZANU-PF liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwe. Umthethwandaba wayefuna sibuye lama-V11 wonke kodwa-ke thina sasesinanzelele ukuthi kube le-interference kuma-boxes la yikho singahambisanga. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano ivele ikhona thina sithi umnankagawa leZANU-PF kabawinanga. Akuqaliselwe khona lapho ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo bakubonisane bese kukhangela i-way forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga laye atsho kwenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi umnankagawa thina hhayi mina ngiwinile laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe ngafuni ukukhulunyiswana. Ingxabano khona ubaba lo mama abaxabana endlini ingxabano isikhona. Ubaba kangayalathi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lathi hayi ubaba wenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuxazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili ngoba kathesi-ke silokudana ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasandla inyama hambanile kudla imbhida hayi hambanile kudla amaphotheto ubaba wethu silokudana kakhulu sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphosele okugcina nko.
Hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona okwakutshoyo ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabufakazi. Sokwabalulwa ngama-courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni yithi esilomongameli bandla leZANU-PF elo muntu ofanele abe umongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Senizatsho lani ukuthi lina hayi laphana 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 ekwesukusolayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikwanti lisize lesiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi ayisikho lo.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqeqeshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqeshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ncube ulobelane isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu leBulawayo City njalo uzancediswa ngufaraita waChirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye loGolden Dube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili. Umqeqeshi wakonozintshi omutsha weqembu leBulawayo City nguDaniel Khumalo yena obesebenzela iqembu leFC Platinum eminyakeni edlileyo. Abaqeqeshi babadlali abasakhulayo beqembu leBulawayo City ngababalisa uJohannes Ngodzo ongumqeqeshi wamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili, uInnocent Mapuranga kanye Bruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba mnembili. Uncube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPigot Muskie, eLenjibe Sundowns, iChicken Inn, eleHowmine kanye leHarare City. Isikhulumeli seqembu leBulawayo City uThandiwe Moyo utshele umsakazi weStudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngoMvulo ozayo, kuyaqala ngo-10 to 12 eSaint Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ebona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo City kuye kuma trials ethu. Sizathu ukulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile, ngobani asebe silahlile, ngobani lathe sesibalahlile.
Uphilani Ncube nguye ongenise iqembu leBulawayo City kusigaba seKasilaka Premier Soccer League ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu leBulawayo City lidlale okweminyaka emibili kusigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga liphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphuthe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini. Umqeqeshi ongenise iqembu leBulawayo City kusigaba sephezulu lonyaka nguTry Ncube yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kusigaba saphezulu. Abaqeqeshi abaqhube izifundo zikaCAF A yibo abalelungelo lokuqeqesha kusigaba saphezulu esePSL njalo uTry yena uphethe izithupha zikaCAF B. uTry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu leBulawayo City liqala ukungena kusigaba saphezulu njalo ubikwa esebuyele njalo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
KG uthi Jerusalema ehlabela kamnandi esigqibela izindaba zosuku, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.